research institution lay into abayikhulumayo into abayenzayo ngabomo futhi eyokuthi babe leqinisa lokuthi wona iZimbabwe kayivuki njalo kayisoze isuke ekuhluphekeni esibiko kathesi ngenxa yezijeziso esilazo ezifakwe yibo khona ngale ukuthi umnotho ubuthuthuke uvuke kulento eziningi ezifunakala bana ngabe ziyenzakala and zonke lezi zinto kumele zenzakale especially futhi kubo balance of payment lokwana sikukhuluma ngesingizi kusitsho ukubana ilizwe liyenelisa ukubana lithole izimali ezokuthi kuthuthukise inhlelo ezikhona ezizayenza ubana into zihambe kahle ayikho kwelakithi eZimbabwe bayivalile sesizame konke siyakwazi sho ngobana uprofessor Mthuli ukubuya kwakhe uzamile ukuba lobudlelwano labo bonke laba bantu abadila ngendaba ezinjalo zemali o-IMF o-World Bank wazama lokuthi kona aplawule izikweletu besikizo konke lokona kutshengisela ubana ngabantu asebe-reformed kodwa bona kulokuthi basamukele balokhu bekwenza kube nzima kakhulu kube buthundu ukuthi siphume kulokhu esiyikho khona.
Siyabona njalo bayakhuluma ukuthi bathi ibutho lokhu ligxilile abayitshaya ngekhaleni nje
ungabe ibutho lokhu ligxilile babe sitshoni ngoba ibutho asisaliboni libuyelile emabharakini alo babuya kuphela ngesikhathi esena ngo-November bekhuluma ade bekukhuluma kodwa ngemva kwalokhu asibaboni phela izinxa uhamba qala sabe sibabona ivi lakuma-road blocks abasekho